Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 27 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
IZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo balutshwane banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona.
Abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili.
Sikubona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le consultation lama association amela bonabo ke abafila ngokuthengisa.
IZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa enkantolo isithi kumele amiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa e-Epworth lasechitungwiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebebanjwe umkhuhlane loba lokhu bengamatshumi amathathu lanye 31. Abane basebesindile laba bahlala eMashonaland East kuthi oyedwa uhlala enyakatho yemaNdebeleni. Asebefile balokhu bebane. Uhulumende uthi izolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amathathu 328. Njalo phakathi kwabo bonke abahlala eHarare lakobulawayo bafunyanwe bengelawo lomkhuhlane. Uthi njalo inani lasebehloliwe elizweni lonke selisedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha 6,395. Ababili bababanjwe umkhuhlane lo ngomgqibelo ngabeMondoro eMashonaland West njalo bake babandawonye logogo obhubhe ngeviki edluleyo ngalomkhuhlane. I-John Hopkins University ithi emhlabeni wonke jikelele i-coronavirus isihlasele abantu abaphose bangene kuzigidi ezintathu 2.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 206,000. Emazweni asezwekazi le-Afrika isihlasele abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,000 njalo yabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamathathu 1,390. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Center for Disease and Control, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlole abantu bakhe ngobunengi njengamanye amazwe.
Inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo liyaqansa kakhulu. Sikhangela ukuthi linani labantu asebethestiwe, kodwa ungakhangela ukuthi iZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo balutshwane banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona, ngoba abantu kwezinye indawo emakhaya langaphi langaphi okungakafiki khona lalapha edorobheni abantu abatshona bebuthene bebuthanalaleni impuphu bethelelana umkhuhlane ende kuthatha isikhathi esidukuthi bethestwa abanye bengathestwa. So ngatola ukuthini umkhuhlane ozayanda, isizathu zokuthini abantu into zonke zazijiwo i-social distancing is not easy ukuyimaintaina abantu besemalayini nezimpuphu is not easy ukuthi abantu begeze izandla njalo nje ngesimo esikuso emadorobheni ngoba kasilamanzi ayeneleyo so mbona ngazathi konke khonokho kwenza even umkhankaso nalowo wokulwisana lomkhuhlane kube nzima ngoba abantu batshona beminyene emagrosa ungakhangela amagrosa ungathiwa kule mpuphu kube le mzamo yokuthi abantu bethenge ngama-sections kodwa akudalanga mahluko lokho and konke khonokho ukuthi abantu begeze izandla njalo nje kobulawayo mbona ngani sonke sikubona ukuthi kuthiwa amanzi siyabuya kabili ngeviki so konke khonokho uma sithi sizama ukulwisana lo mkhuhlane kwenza kube nzima
Uhulumende uthi bakhona abantu asebeqalile ukwabelwa izimali zokubaphathisa ngalesi sikhathi bakhona yini osuke wahlangana lapho
Uhulumende engathi usenike abantu kodwa akula muntu mina esengike ngamuzwe sithi uthole uncedo oluvela uhulumende singazi kumbeni njengoba uhulumende wethu siyamazi ngenkithabethabi bathanda ukuthi benike abantu ngoba bengamalunga enhlangano yebandla elibusayo kodwa singathi uma sesikhangela ukuthi bangaka abantu abangabe bedinga uncedo singathi abantu abadinga uncedo kwele Zimbabwe yi-2/3 zabantu ngepopulation ekhona ngoba iZimbabwe lilizwe eliyibuso bodubo abantu beningi laba basebenzi so abantu abaningi baphila njengezinja ezihamba emabhimu so uma singathi abantu abadeserva uncedo wonke umuntu 2/3 zabo badeserva ukunikwa uncedo kodwa akula muntu esengihlangane laye outside abaphiwe ngama-NGOs ongathi uphiwe ngohulumende singazi kumbeni unike abebandla lakhe
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ebhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele amiswe ukubhidliza imigambo yabantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni e-Epworth lasechitungwiza. Inhlanganiso le ikhweze isicelo sayo enkantolo izolo ngemva kokudilizwa kwemigambo le ngamapolisa ekhansili lakahulumende ngeviki edluleyo. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights leli liza ngesikhathi iKhansili yakobulawayo layo isixwayise abathengisela emkambo ku-5th Avenue ukuthi kumele babe sebephume baphela kulindawo namuhla njalo bakhupha le mikhungulu yabo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Sisesikhathini esinzima kakhulu esihlukuluzayo kakhulu esikubonayo emsakazweni okwenzakalayo kakhulu eHarare sibone kudilizwa indawo zokusebenzela kwabafowethu kudilizwa ke indawo lezo akade besebenzela kizo ngesikhathi se-lockdown bona bengekho sikubona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le-consultation lama-association amela bonabo ke abaphila ngokuthengisa sinanzelela ukuthi ke inyathelo elithethwe ngamagqwetha Zimbabwe Lawyers for Human Rights libe lihle kakhulu ukuthi bahambise udaba lalwe-court ukwenzela ukuthi inkundla yomthetho iphawule ukuthi lesi senzo sisibona siyisenzo esephula amalungelo abantu abaphila ngokuthengisa sibona kuyinto ephambanise impilo zabantu ezaphambanise impilo zabantu ngendlela ebuhlungu kakhulu ngoba kumele sinanzelele ukuthi abantu abaningi balaphana ngesizathu sokuthi balahlekelwa imisebenzi kungakho-ke ukuthengisa kuyindlela esibaphilise ngayo kwesikhathi eside njalo baphila ngayo bahambisa abantwana ezikolo babhadala amarenti ngokunjalo bekumele ukuthi leyana indawo ibe ngehloniphekileyo kodwa kakhulu esibona kuhlukuluze abantu ukuthi uhulumende asukelele zane indawo ayebhidliza nje kungazange kutshelwe ama-association kanye labanikazi balezo ndawo
kobulawayo khona kuminjani
kobulawayo sesizwile ke ngeultimatum ethulwe emsakazweni la kumaphepha ndaba kodwa hayi besingakaboni lutho olwenzakalayo sisazwile nje ngayo iultimatum yokuthi kumele abantu bathuthe basuse izitructure lezana basuse indawo akade bethengisela kizo bazisuse ngokushesha baphiwe nje i-48 hour notice kodwa ke osokwenzakele ukuthi asikaboni ukususwa kale kwalawo ma-structures ngaphandle kokuthi abantu batsheliwe ukuthi bayezisusela ke bona lawo ma-shades lama-vending places akade besebenzela kiwo
kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso nxa sikhangela udaba lomkhuhlane lo
nxa sesikhangele ke umkhathi wonalo owe-coronavirus thina esikuloyisayo ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende afakele nale i-lockdown esikhangeleyo kuqakathekile futhi lathi abantu ngokwethu sizwisise ukuthi inyathelo lele lithethwe nguhulumende kakusithi ukuthi uhulumende uyaphambanisa uhulumende inhloso yange ukuthi avikele abantu silo mlandu-ke lathi abantu ukuthi senze-ke izixwayiso zonezo ezizakwenza ukuthi igcikwane singalithelelani senze-ke khona okuthiwa-ke i-personal hygiene sigeze amanzi sigeze izandla ngamanzi alesepa langama-sanitizers siphile impilo ehlanzekileyo kakhulu uhulumende sikhuthaza ukuthi-ke nga uyakhulisa-ke kumbe engezelele indawo lezi ezenziwa kuthiwa yi-testing azame ukuthi-ke aziyenze zibe ningi kakhulu nxa kusenza ziye kuma-districts kanye lakuwo ama-wadi ngokwawo ukwenzela ukuthi abantu batheswe ngobuningi ngoba esikunanzelelayo ukuthi ingozi esiphakathi kwayo ngeyokuthi igcikwane lingabe lisemuntwini olithweleyo alithelele abanye kodwa angaphangiswa-ke atheswe kuma-testing centers angahlanyelwa nguhulumende endaweni eziningi kungaphose kwenqabele ukumemetheka kwalelo gcikwane
umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le koBulawayo
umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ungakhetha umakhelwane wakho inkokheli yendawo ohlala khona abezempilakahle labanye ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo +1 202 465 0318
lanxa uhulumende esithi wavumelana labo somabhizimusi ukuthi bazakwehlisa intengo yezinto ibuyele lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo iningi lithi okwenzakalayo yikuthi intengo ilokhu ikhuphuka izitolo ezinkulu zona zibikwa zingasafaki okungamaphetshana okuveza intengo ngoba zisesaba ukuhlaselwa nguhulumente sixoxele ngcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko
intengo eziningi zilokhu ziqansa njalo ezinye zilokhu zingakayehli njengokukhangelelwa okuyikubana kukabili okuyinto kakhona okunye singathi yibuqholo bomabhizimusi okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma into zamabhizimusi lezomikhonomi uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlise namaprice kodwa kuba le nto esithi yi-gap between implementation le-announcement esikubona isikhathi esiningi ukubana uhulumende uzo-announsa athi sesivumelane lokho bese sikhangela kundaba zemabhizimusi mina singavumelana lo hulumende njengobusinessman ukuthi sisabisele amapurayizi mhlaka 25 kodwa isitoku lesi ubusinessman asesibambile usithenge ngamapurayizi athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo okutho kubanayo ukuthi uza kuya kulosi into eyenzakalayo ukuthi uhulumende ma esesitshela abantu ukuthi sokuvunyelweni labo masamabhizimusi ukuthi behlise kule nto angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamapurayizi athe gxaxa labakhweza umthelo nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani ngoba sakunanzelela ukuthi amapurayizi azayehla ila azabe tata stock esija. Kodwa lesi sidala bengasithengisa ama price babe rana ukuthi ayi loss. Akula business irana ayi loss. Oba businessman ozafuna ukurana ayi loss. Igap yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani? Into engacaciyo ku implementation yendaba yokwehlisa ama price. Ngiyakuzwisisa njalo kubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ubana yena angayenzi ukuthi ayi ngama control price. Uyenze ukuy negotiation okubana ngama manufacturers lama retailers abavumelene lohulumende ukuthi sibuye kuma price lana.
Kona ngeziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla?
I-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi product eqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi ukwehliswa kwama-price kube ngama-product wonke. Kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana nohulumende. Ngaba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla ngisuku ngensuku. Not wonke nje ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abeze-cooking oil, abezomumbu, impuphu, laba ama-baker. Into esasibakhangele bekhona. Kodwa kulama ama-product angekho khonapho. Ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle. Wonke umuntu ebesekhangelele ukuthi yonke into kayehle. Kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kuyenziwa njani ukwehlisa ama-price. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane sesiyehlisa ama-price sesivumelene. Njalo sibe sesikuchasisa. Njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njani. Singakhangela ukuthi ama-price amaningi abasawafaki njengoba sebatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi kuthatha advantage by abo businessmen. Ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uza kubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabo businessmen ukuthi laba ezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yeko cash loba yiswipe. So uza nanzelela ukuthi ama price amane abasawafaka ama price.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kubotshwe amapostoli angamatshumi phose amahlanu 48 ejabalala kobulawayo izolo ngesikhathi ekhonza. Icala ngelokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi abezempilakahle abelapha umkhuhlane woqhuqho imalaria emaphandleni bazafundiswa ukuhlola umkhuhlane wecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Solubonani basakazi estudio 7 linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje, impilo yalo umkhuhlane osiwele ilizwe. Umkhuhlane lobuhlungu, umkhuhlane onzima, ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala. Ye bayaphiwa abalutshwane abanengi, akulalutho indlala. Indlala shuwa lezinto sezidula kakhulu, yikho sokusifeza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle labasakazi be studio 7. mina ngikhulumayo kathesi igama lami lapha ngobhezeni yangcube ensuka endaweni yebhinga kodwa ngikhuluma ngiseplum tree lapha engikhona ngokomsebenzi i-lockdown day ngibone ngani mina ngokubona kwami izachiya abantu sebengamasela abanye ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi sisiyathutsha i-21 days lezi nxa isilokhu sikhotakhota pho le yokwengezelela futhi 2 weeks phezulu ngibone ngani izachiya abantu sebengamasela sebetshontsha ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi ngokusebenza ngokuthi usebenze okunganani pho nxa ungasasebenzi usuhlezi kutsho ukuthi ukukhona ukuthi uzalamba ugcine ususwela lokuthi uyenze ulambe uyojontsha uphinde ubotshwe futhi hayi mbona ngani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu ikakhulu iviki yesibili zilimbonazo kusiyaphela iviki yesibili le lokuza njengokade siqalisile eyakuqala esibili le landelayo mbona ngani hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo akusadliwa lutho ezindlini izililo ezilapha sokuzima kakhulu la sokusithi ngakuthiwa ayikulecebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu ukwenzela ukuthi kungabi lohlupho olunjengalolwe esibhekane lalo ngoba vele sibhekane le ndlala njengathi thina abantu abadala kungcono kodwa abantwana ayikulohlupho olukhulu kakhulu
ngiyabingelela emsakazweni sisefin siyabonga lwaleli thuba mina ngu-Alec Nyathi into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into si abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi benjalo abaholi njalo abaningana sebezaphelwa umsebenzi so iproblem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphana ukuthi ube nemali esikhwabeni sakho so ungananzela i-South Africa iyanikeza abantu bayo ama-packages okudla badeniswa ama-UIF lama-grant into zonke lezi ezifanayo but ama-foreigners awabalwa awakhulunywa akhulunywa lutho ngawo so ukunzima kukhona ukuthi abantu baza kufa ngale corona bafe nangendlala ngoba awubena abantu ababanakekelayo beselizweni bayithi i-China ihlukumeza ama-Africans but ngathi abheke ama-Africans lakhona futhi ahlukumeza ama-Africans ngoba uma bezabandlulula ukuthi banike abantu abangababo ukudla laba abasezweni laba bangasobabo-ke umnotho we-South Africa siwuphakamisa zonke so yikho ngikutshona ukuthihayi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani ngoba ngiyakukhola ukuthi sekubaningi abantu ikakhulu egoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asebebulawa yindlala siyalapha esikhona esi-right siyasebenza siyahola kodwa abantu abanegoli umsebenzi bamile abasandli lutho angazi sigaba abameli dasbora forum yenza iplan yenza indlela
isiyalingelela abalaleli benkosi lonke lilalele ngalesi sikhathi ngawujehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyageda hhayi sesihawula sesithwele nzima abantu benkosi hhayi siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili hhawu zihlobo zenkosi ngaw unkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele hhayi siyacela nje uhulumende sizwa ngamakhungakhunga ukuthi abanye sekumele baxoshwe emsebenzini umuntu exoshelwane emsebenzini umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenzi akahulumende engakwenzi sokuxosha abantu emsebenzini hhayi lokhu akwenza ukuthi abantu bakhona bayenga asebaxoshe emsebenzini engasabaholisa inyanga le hulumende mele aholise abantu angayele ukuholisa abantu ngangela mali-ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnankakho kaphume
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezimpela kwamanye amazwe. Osibalukhulu bezabelo kwele Nigeria bathi bafuna wonke umuntu ukuthi agqoke ilembu elivala umlomo lamakhala emphakathini imaski ngesingisi ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ele Cuba lona selithumele ingcwethi zalo sezempila kahle kwele South Africa ukuyaphathisa lelo lizwe ukulwisana le coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amahlanu 55,400. Umkhuhlane lo usuhlasele njalo abaphose bangene kusigidi 986,000. Inani labalahlekelwa impilo liqhubeka liqonga lanxa nje osiba lukhulu bezinye izabelo besithi sebelungiselela ukuvula abantu babuyele emsebenzini. Elebhilitane lona selilahlekelwe ngabantu abedlula inkulungwane ezinamatshumi amabili 20,700. Abafi bagoqela isizalwane seZimbabwe ezedlula amatshumi amathathu ebezisebenza ezibhedlela kulelo lizwe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Tifa Dube ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo lapha eBhilitane babunkomo, iBhilitane lilizwe elilabantu kakhulu engingathi bayamlalela uhulumende. Bayamlalela uhulumende ngesizathu sokuthi uhulumende lawo uyazama ngakho konke ukusekela noma ngethi ukuncedisa ama citizens abakuleli lizwe. Abantu bakulelizwe leBhilitane babunkomo, abantu into le ukuthi ayiNHS bayahlonipha kakhulu njalo bayabona umsebenzi onzima okhangelane labodokotela labomongikazi ukuthi basebenza nzima njani. Njalo bakhona omongikazi labodokotela abalahlekelwa zimpilo belahlekelwa ngenxa yokuthi bazama ukunceda noma ukuncedisa abantu abaphathekileyo abagulayo. Yingakho nje ukuthi noma ngabe mhlawumbe uyabhoda, nxa ubhoda kwezinye indawo uzathola ukuthi babhalile phandle amaphepha abafake emagedini abo bathi siyalisapota abantu be-NHS. Ngabe sithi i-NHS kutsho odokotela labomongikazi, kutshengisela ukuthi bayabasapota njalo bayabatshayela ihlombe ngomsebenzi omkhulu abawukhangelane lawo. Nxa sesikhangela indawo yasezitolo, abantu bayavunyelwa ukuthi abahambe ezitolo bayedinga lokhu abakudingayo, kodwa kakhulu bagqugquzela ukuthi nxa kuyavuma abantu abasebenzise indlela ezithize noma mhlawumbe nxa kungabantu abadala izitolo ezinkulu lezi ezifana labo-Asda labo-Tesco bahamba bayedilivela abantu ezindlini. Kodwa bayagqugquzela kakhulu ukuthi umuthi nxa isezitolo abazame abantu ukugwema into leyo ukuthi esasiyijwayele ukuthi umuntu uzafika adobe isawuda aphinde alibuyisele, adobe ithukela aphinde ayibuyisele. Fika esitolo ukhangele eyinto oyifunayo uthathe leyo nto oyifunayo, ungabe ulokhu ubambe izinto uthathe lokuyana. Okunye uzaze ubambe uthiye igciwane lapho, mhlawumbe uzaze ubambe kanti lokho okunye ukubamba kuye kwabanjwa ngomunye umuntu olegciwane. So umuntu nxa engafika la afika athathe nje koloko okuthatha koloko okukodwa uhambe lakho kuyanceda kakhulu. Kodwa ke abantu baqhuquzela ukuthi abantu nxa besiyathenga bathenge izinto in bulk ukuze ukuthi bengabe lokhu bebuyela esitolo bebuyela esitolo njalo.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Coronavirus.
sotis corona, others sotis cholera.
Ukuze phetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni balokhu bengamatshumi amathathu lanye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele emiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa esitunguza lase-Epworth. Kwanele Mthakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngu-half past six. Olimvalelisayo ngontungamili nkomo.